Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo ngelanga leKhisimusi mhlazi ku-25 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bekuphithizela emngceleni weBay Bridge inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu leKhisimusi.
Umumu emngceleni weBay Bridge but of course unzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu, kodwa ungangena phakathi sifuna ukudlula kunabantu abaningi.
Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe uMoyo uMnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi iKhisimusi emazweni ayilahlonzi njengekhaya.
Umkhathi wakhona awufani zasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola, ekhaya kuhle, izihlahla zihlumile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bekuphithizela emngceleni weBay Bridge izolo inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisiyadlala ikhefu leKhisimusi. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rotsi ubesemngceleni lo esithi wamukela abangena elizweni. Lanxa iningi belikhala ngokoma komnotho welizwe, inani labedlule emngceleni weBay Bridge kunsukwana isanda kwedlula belilinengi kakhulu. Abanye kade bekhangelele ukufika ngelanga leKhisimusi baze bafika ekhaya izolo ntambama ngenxa yokuminyana okusemngceleni lo. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosazana Barbara Rhodes ubikwa ubesemukela abantu ebapha izipho esithi ebafisela leKhisimusi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association uMnumzana Dennis Juru obesemngceleni lo izolo.
Umumu emngceleni weBay Bridge but of course unzima kakhulu ngoba ma ungaphandle uzothi akulabantu, kodwa ungangena phakathi usufuna ukudlula kunabantu abaningi. Njalo siyabona ukuthi iSouth Africa kulo mnyaka isebenze ngenye indlela. Sikhona la eBay Bridge sibona ukuthi abantu sebengena ngasemuva kweborder ku-entrance ebizwayo ngokuthi emanika. So uzothi akulabantu, kanti abantu bagcwele ngasemuva kweborder ngale. Siyabona ukuthi kune-confusion la eBay Bridge border post ngase-South African side. Sibona ukuthi kunabantu abasha ababizwayo ngokuthi i-Border Management Authority BMA. Bona baza ngemithetho yabo eyingafaniyo ngemithetho esijwayele yona, njalo bayakontrola la ama-officials awajwayele ukusebenzela eBay Bridge. So siyabona ukuthi mabezame uku-experiment izinto zabo, yikho okufisela izinto emuva. Njalo siyabona ukuthi la abajwayele ukusebenzela eBay Bridge abanawo amandla, abakontrola ngamandla abasha abangawaziyo, abangelayo i-experience yala eBay Bridge. EZimbabwe sibona ukuthi ngaseZimbabwe side babiza imoto, mabefuna ama-trucks kaningi, babiza ama-trucks kuqala ngoba ama-trucks engaba maningi kuba ne-congestion enye eyenzayo ukuthi uhlangahlangane izinto zihlangahlangane. So khonapho yakano kuposa babiza kancane kancane imoto kancane kancane batsheli laba seSouth Africa ukuthi ungene imoto ezingakhi njalo umhlobo bani wemoto mabefuna imoto ezingane bafonela baseSouth Africa ukuthi sicele ukuthi ninethe imoto ezingane. Abantu abavakatshayo eZimbabwe yibo abaningi la abaya eSouth Africa, siyabona ukuthi abasekho baningi se I'm sure sebeqedile ukudlula ngoba sibone ngesikhathi kubanjwa abantwana abancane isikhathi izikolo zivalwa eZimbabwe, yikho kade kula bantu abaningi kade besiya eSouth Africa. So iSouth Africa yona ngokwayo iyenze ngenye indlela njalo okokuthi ama-queues khasaye eSouth Africa kasangeni eSouth Africa ama-queues sewe-border ebuyela eZimbabwe. So mawufika e-border kungayenzeka ukuthi uyolayina usesayidini yaseZimbabwe phezulu kwe-bridge, ilayini ayisaphumele ngaphandle ngaphakathi kwe-South Africa kodwa isesiya ngaseZimbabwe.
Umnumzana Dennis Juru ngumkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Border Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Beitbridge. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe sihlala kwele-South Africa. Umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu saqala ngumbuza ukuthi baningi na abantu abaziyo abahambe ekhaya.
Ya ngokuzokwami ngathi abantu abaningi bahambile ngoba lama picture ebengiwabona ethunyelwa ngabantu ede besebhoda atshengisa ukuthi hayi abantu baningi abahambile ebhoda bekugcwele kakhulu ukuthi abanye abazukufika bazofika late kusasa ngolwesibili Christmas edlulile vele.
Manje ngokuzwa kwakho abahambayo ngabavakatshayo nje besiyodlala ikhefu leKhisimusi kumbe bakhona obazwileyo abathi bona sebehamba okokuthi abasaphenduki?
Hayi abaningi ebesixoxa nje ngendaba vele inyanga edlulileyo ngabahamba kokuyavakatsha abahamba for Christmas nabantu abazophenduka futhi la abantu kathesi ukuthi baplan ukuyahlala ekhaya kuthi lapha sokuzima nakhona kodwa ukuthi baye ekhaya babona ngathi kuwesi futhi le ndlala lekhona ngoba izolo ngathi alikho lo nyaka so kuzoba nzima kakhulu ukuthi umuntu acabange ukuya egazi isikhathi kuyahlala khona.
Manje njengoba sisizwa abanye bekhala ngendaba zemali ngokubona kwakho abanelise ukuhamba ngabahamba bethwele impahla njengalokho okwenzakalayo kweminye iminyaka kumbe okwakathesi baphonguhamba belengisa izandla?
Khona kuhlangene nje kodwa ngike abasejobheki nje iviki elidluleni ngibona omalayethi impahla bezithwala bezisekhaya babebhizi kakhulu okutshengisa ukuthi abantu abahambileyo abaningi bahambe nempahla zabo kodwa abaseleyo la bathumelile nakhona futhi ngabe behlukile kodwa kutshengisa ukuthi hayi impahla zihambile omalayethi abebebhizi through and through bebebhizi kakhulu.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani bonabo abaya ekhaya ngabantu abahamba belesifiso sokuthi bahambe ekhaya ukuyabona izihlobo kumbe kukhona nje okunye okubangela ukuthi basuke ngalesi sikhathi?
Bona ngathi kuvakathi nje ukuyabona izihlobo labangani nje kwakuyisikhathi sokuphumula akakula nje okunye okukhule engicanga ukuthi ngabe kuwenze bahamba ngoba kuyabona izihlobo labangani lokuthi baphumule nje isekhaya ngoba lami kunje bengifisa ukuthi ngangisekhaya but ngihlulekile bengifuna ukuvakatha njengofika ngiphumule ngisekhaya kodwa kwehluke.
Yona imali ye-South Africa irandi njengoba isisindo singani siyehla nxa kuqhathaniswa le-dollar leMelika abasukayo khona ngapho e-South Africa besiya eZimbabwe ngokuzwa kwakho bathini ngendaba yemali yona le?
Imali ngale iwile iyawavali njalo njalo nje ngoba ngathi i-black market yasekhaya into eziningi iyazibulala kakhulu so umuntu uma esiye ekhaya nje vele kumele ahambe ethengele into ofana azithenge ekhaya ungahamba nje kule mali okuthi uzofika la wenelise ukuthengela abangane amakhokho la ngobuthenga utshwala mbunza kunawukhanga kodwa okuthi uthi uzofuna ukugida ekhaya ngemali le ayisebenzi totally rand ngale iqhathaniswa nedola ayisebenzi ngoba into zonke zekhaya vele ivalue yangikhona bayithintsha bayise kudola noma yini yabo uyithenga so hayi kulokhu nzima-ke lapho imali irandi ekhaya isasebenzi kahle vele.
Siyabona ukubana iningi likhala ngemisebenzi ukuthi khona ayitholakali khona ngapha eSouth Africa. Manje benelise njani ukuhamba abantu khona kuwomile kangaka?
Abantu nje sokwaselelisiko abantu bayazama khonokho ukuthi uyaqeda isikhathi eside lokhu ehlanganisa okuncane mayethe wathola ichance imisebenzisile kayisekho mayethe wathola ichance nje uyahlanganisa konke okuncane ahamba ekhaya kodwa ubunzima sobukhona kakhulu imisebenzi ayisatholakali kasi into zonke nje zikhala ngathi lazo zilandela ilayini yaseZimbabwe ukuthi into ziyaphela ziwa kancane i-economy yawa imisebenzi iyaphela.
Hello, ngumnumzana Cassius Jays esimanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 ese South Africa. Unkosikazi kalo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uGrace ubonakala emtshadweni womsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga osekudale imibuzo. Umgabe kabonakali lula emphakathini selokhu wachiwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2018. Umgabe wake wathwalisa nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ingakabi ngumongameli ngesikhathi umkakhe esabusa. Umgabe uke waphoxana lohulumende ngemva kokuya emthethwandaba esithi kafuni amathambo omkakhe uwangcwatshwa ekhaya lakhe koZwimba ukuthi agejwe ayebekwa kakutsha emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Umgabe ubonakale kumfanekiso kamabonakude echichimba lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ukuba khona kwakhe emtshadweni kaChiwenga otshade lo Minio Thabo Baloyi odabuka eFilabusi kuthiye abanye bezibuza ukuthi mpela waxolelana lo Mnangagwa na kumbe kukhona ukutshaya amanzi. Siqoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Max Mkandla njalo walwa impi yenkululeko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilwana kola iti kwenye kita nafu ike nisweni kutu liana telakaso pati koto mbuche watu ingo wachi wenga yonto mbazano wakewe chakala maloki ye ura iti kwenye kona kona napana ike nisweni kutu gana kuhu gana zo gana skwili koto kutu kwa mbenge kutu ngakari haiti pa kona ura iti kwenye kutu kutanda umanyana na vayi kakali napana lomugani uthisa ubuntu nobukhokheli bakhe ukuthi umachuwa ngakho epartini kena kuthiwa ngikuphe emcinjini.
Kodwa bakhona abathi bona uvikela amapulazi abaphiwayo lenye indoda ayesaba ukuthi engayekela ukukhanya esondelelana labo engayihluthunelwa. Uthini wena ngalokho?
Hayi lokho nje babe kosisa abantu kubona kangiboni engahluthimela any proper veli nje alibana nje yikho khona lokho ngawubonakale emcimbini yamaphathi kodwa lokho kasiko kwephathi phela lokhu umcimbi nje wokujabula-ke kosisa nje laye kuthebe khona njengesakhamuzi ofusisileti so laye laphanjeaphandla strictly by invitation so kutho ukuthi bebemxusile laye ukuthi kabe khona kanye ngiyezwi hunga wasegijima naye esiya kuba khona so uhambe nge-invitation sokango kwakhe umuntu ongenasikhwili ngalokho okwenzakalayo kodwa politically kangeni kupolitics zabo so ukuthi angathathelwa ulutho ale ngaye emakhothi le nakubona ababemthathela babengaqondani ukuthi bemthathile ngoba nazazi silolungile lethu i-property kabangeni laye ukuthi khona bona ngokwabo balama-property ebengwabo.
Kodwa nxa sikhangele khona lokhu kwenzakalayo ungambona na unkosikazi Grace Mugabe engena kupolitics njengalokhu ayesekwenza ngesikhathi umkakhe esaphila simbone sibili laye engena kumbe kuzana uPF ekhethwa?
Uzangena lwana kupolitics kodwa uzangena le i-attitude kuphela lokho esikuthi thina i-change of mindset yikho kukhona kuphela kuthi khona kutshintshe kube lothintsho kodwa-ke kupolitics uzangena eyi-opposition asiphindlini ephakathi kwaleli qembu elibusayo kodwa uzangena nje sibili eyi-opposition either by forming i-political party yakhe ngobana ngangena ekhona laphayana kuyabe kuningi kuyabe mele so ngibona ngazani hhayi kwezemponompolo le uzangena sibili kodwa ngendlela engimbona lokho ngani unkulumo zakhe uzangena eyi-opposition.
Nxa usithi uyangena eyi-opposition uyangena eku-CCC kumbe kwelinye nje ibandla?
Nxa ulandelela maningi amabandla avukayo lapha naye njengesizalwane sakhona lapha ulelungelo lokuthi ngingene ebe lokwakha ikho angabe kuhlomile.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla uhlaziya izombusazwe njalo walwa impi yenkululeko ube khuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge WhatsApp.
Hey, studio 7, studio. Tirani umama lo angakhohlisa abantu beZimbabwe. Lo umama okhuluma yipho, okhuluma inyongo lo mama. Sizimtshela amaZimbabwe zikade sihlupheka lephati yake iZANU PF lo. Yaqeda abantu ngegugu rawundi. Akula fokola esitshela ngayo. Lo umama lo angakhohlisa. Yathi, hey, whatever. iZANU PF yiyo eyenza lokhu. Isebenza namapolisa, isebenza namasosha. Ikhohlisa amalungelo ezibantu weZimbabwe. So Smith way right. So votele into wrong ukuthi sithathele amabhuni lizwe. Sikathi silandele idot.
Sijosephe ngiyabingelela abalaleli abasaka right na si right staff. Yazi izinto ezikhunywa ngabantu ezani so sometimes uyabuchidumiswele kumbe ngoyintengo leyo ukuthiwa uyadapa phambanisa abantu amakhanda. Nxa besithi khona khona amapolisa ayenza umsebenzi wawo. Uhaye amapolisa ngikhona ehlala ethatha iside eliyi-1 sonke isikhathi nxa sekunezinto ofuze ezilungiswa. Ngiyamuzwa kwapho okhuluma ngezindlu ukuthi abantu bayakhela izindlu. Abantu bayakhela abantu abayakha izindlu emakhaya abantu abasekogoli eBotswana abaseku-America ngaphinga bayakha ngemali zayo abasuke bachize ngane zabo zihluphekile zingenabazali zizama ukuyaphanda yizo izimali eziyakha izindlu akula zane yakhele umuntu indlu nxa futhi abantu bayakha izindlu abanika imali nabantu bezalo ukuthi bayakhelani nabantu izindlu ake nizame ukusihlonipha bakithi isihloniphe sibili sithole nzima emazweni lapha sibizwa ngamagama esingawaziyo ukuthi achaza ukuthini ngapho nalithi eZimbabwe kuright kuright kini leli dlawo into ngiyasuka
studio 7 studio 7 amavuko yazi ngento eyisimanga nabantu bezana ngabe kuxoxa bethi umnankagwa ilizwe ulithuthukisile ikakhulu emathebeleleni thina abantu basemathebeleleni asebenze eZimbabwe thina mayebona imizi yakhiwa ekobulawayo ebona emakhaya ngapha siyakha siphakamisa imizi ase asekudivelophu umnankagwa siyazenzela abantu bayasebenza phesheya kobo-America kobo-Britain kobo Canada kupiku so abantu bezano bengabozitshela ukuthi bebona siyenza bethi ngumnankagwa o-developer ayikho into yenzayo lo mdala ayikho yebo kukhuluma lokwenza isfori lokwembata isikhava lesi seZimbabwe uyakwenza lo so izano mnangazi izano mpela beyiphathi yabanjani nje ibuka izinto ezingabufekile bakhangele into ezingakhangelekiyo bazenze izinto kubulala abantu nokuxotsha abantu elizweni ya uyenzile kakhulu mnangazi
studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu kodaba mina lapho ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngabantu bakithi abantu besintwini ma ngokuthi sikele ngumuntu wesintwini ulokhu sakholelwa ukuthi abantu basempumalanga kukhona itshintsho abazobuya lalo kusho ukuthi uloyiwe oro uyaloya ngemva kweminyaka yonke la abantu belokhu bevusa betshintshana khona ngale bona bodwa lokhu sakholelwa kuyiwo sekuthi hayi ma singafa kubane futhi umuntu wakhona ngale uzokusa notshintsho hayi umuntu wakithi uyaloya sikululoya abantu bakithi yeka ngisakhumbula studio 7 uletha umhla ziyo ngenye imini umhlaziyo lapho wathi abantu bakithi khonapho ekhaya ipolitiki yabo ngeyabomatholwane yenza njengakontokolosho ukuthi baphongulandela nje loba yini yeka sikubo-50 something years kulokhu kungabi lotshintsho ngenxa yokuthi abantu baphongulandela kuphela okwabomatholwane abantu bakithi asitshintsheni ukwenza azike nini sitshintshe umhlobo womuntu la kungabusi umhlobo wodwa kube kubusa omunye umhlobo zama ukusekela into zakini niyekele ukusekela izinto zasempumalanga danko siyabonga
studio 7 yani hayi nomobani sitholelo akakhohlwa akazikhohlwa ewazukethu and ucabanga ukuthi asiboni ukuthi bona badirectwa iZANU PF namacourts ukuthi benze kwenzele ukuthi indaba bayifike ekhoti vele ithole ukuthi yilokho vele abakutsheliwe ukuthi bakwenze batshelwa yiwo yiyo futhi ikhoti akusiyo ukuthi yinto abazicabangelayo unqobani sitholelo ngiyakhole ndifuna nimsondele eduze nimtele ngikwathi yobhekela nje nayo emhlabeni kuncane umhlawulo omncane kabo
umsaka lo ngimbhekile ubona ngantiwa ilokhu zenezanu p f le iyali-ona ngobe izwe sokuyipulazi lezanu labangani bakhe bona bakhipha ama-m p ayeopositini ngokungekho emthethweni ephalamente um ba-right yini khona lapho nalo mbuzo nalo wokuqala ukuthi bona ba-right babekhipha ama-m p eopositini ephalamente ba-right okwesibili liphi ilanga lapho bake bavumela khona abantu bezimbabwe ukuthi be-demonstrate peaceful into bafunayo phela bafuna ukube besenza abantu ngandizimbuzi zabo kuzaphela konke okwenza ngathiwa kumbe ilokhu zeni ilizwe lisekusekengagogo wakhe lomngwane labangane bakhe kuzaphela sokuseduze ukuthi kuphele wena msakha wena
olibonane ntunga senjani basakazi siyabonga umnyaka suphelile lisisakazela izindawo sibonga kakhulu lonke kwisitudio senzu silenza kamehla amhlophe ukusebenza lazele ephutha umnyaka sithi impilo ende alibe le mpilo ende siyengena kulani umnyaka libe lokho lisisakazela ntunga kulo ndoda luyana okwangikhiphela iprogramu ekamthwakazi entshela ngomumo owelizwe lakithi ukuthi limi njani imingcele yakithi imi njani njalo lalaba amamhlophe i-britain eyabuya yenza ngayo imingcele ngemva kwalokhu ithe sibe sithethele umbuso bahlanganisa ilizwe amaprogramu agrana ngiyafisa ukuthi engabe uhlale owafaka isikhathi esini kungaba kubi nje kwabanye laba bazondi umthwakazi kodwa umthwakazi ngendlela engiyibona ngayo iyaphila ikhuluma into ekhona esimele siyisekele sibili ngomumo welizwe lakithi ngendlela eliningi kusobala sibili ukuthi sidlingqoqo zomlomo njengathi emathebeleland sawuthi hhayi imathebeleni ngathi emathebeleland yonke asilaluhle ungakhangele inkomo zisegwanti zisemathebeleni okuthi bekumele ngabe sile igwata esemathebeleni siyenza ibhifu emathebeleni kodwa konke lokho kakuko kuliqiniso lokho kukhulunywa ngumthwakazi umthwakazi nisekele indoda lona ngabe sinike inhlelo zona ziyana kawazifaka sonke sizisise kahle
studio seven njani nonke wasakazi okhulumayo ngumthembo ngithanda ukuthuma umama lo kuthiwa ngumanari lo nyamuzi yakhomenta ukuthi ama-opposition afeka ama-adaptiini awafeka kanjani ama-adaptiini eyi bezwa ubuhlungu umuntu ongumama okhuluma kanje umuntu ongumama ozeleyo abantu abangumama ngibazi bengabantu abanozwelo so yena ukuthi ngumama onjani ngumama oselahle ubuntu bakhe ngenxa yezanu p f aza khuluma amazwi abuhlungu kangaka abantwana babantu bethotshwa bebulawa izanu p f naliyiphathathi yayisupport hhayi kubuhlungu shona nabantu abangumama nxa sebeneengqondo ezinje neentliziyo ezinje ayilizwa liseyi kulunga akusela nto elungayo elizweni ayisekho into elungayo elizweni amazwi akho mama abuhlungu awafanelanga umuntu ongumama
studio seven ngibuka njani eyi ngifuna ukuphendela lo sisi okuthiwa ngumanari wethisi manari ngoba uzwakala ukuthi awukabe ngugogo ukhulele kuliphi ilizwe yona oke ungabona ukuthi izane ibihluphi ukhulele ngaphi ngoba the sifungane uyamilamila susithi izane ayihlukumezi bantu ngoba la usukuzane ukhulele ngaphi ngoba i-adaptile abantu bayafo uyakwazi ukuthi izane iyabulala abantu ngoba usukuzane ususapota sengani kuthiwa kwakwazi izane iyabulala futhi yazikhohlakele bantu bezane umncane ngempela esayizini yakho umncane kodwa ngosusapota izane ukuthi izane ayenzile ukuthi ayibulali ngoba la ukuzane liyazehlulekela abantu bezane aliyazehlulekele sephomba ukuthi ngangena kuzane sephomba ukukhuluma nento ezingayisizo awusakwazi ukukhuluma iqiniso nayo sowafunda amanga futhi liyazikhohlakele abantu bezane bengikuthembile ngithi uzokhuluma into lengqondo but hayi vele awuyangeke lokuthi uthi bakho bayazane ba-adaptiwe abantu besifa be-adaptwa izane kodwa ba-pretin yani ba-adaptiwe yaziyabheda siliyasiswan
studio seven jani yasiphila hhayi kweze unity hayi ayisizo ezisiphatha kahle sifuna ukuzwa phela kuthiwa unity but hayi asijabuli ngayo thina bayisegangeni kunje asikwazi ukuthi unity yayisitshoni ngajabula lami ukufundwa lakamazi lo-studio seven igama ngumbu cela ungene ekuhleleni
studio seven injani nonke hayi mina ngithanda ukuthi ngikhumelwa lo ubaba umalaki inkomo ngento azikhulumayo ethi kune-development emathebeleland i-developer ayishiwo emathebeleland yiphi njengoba esigodini apho enaphuma khona kogodlwayo le akunamgwakho iy'moto zihamba nzima kodwa beloku kune-development yini abayidlayo bona kuzanu futhi bona kuzanu bangene basagcwalisa imikhaba yabo hayi sikhathele ngalaba abantu bezanu khathele beloku behlala bekhuma into zabo ezingaqedakale ezingelangqobo ngemugatsheni sikodla
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zikhala ngokuthi ikhisimusi yemazweni ayilahlonzi njengekhaya. Ikhisimusi yamazwe aphetheya ayinanzwa ngabanye, njalo lo mkhathi uba mubi kakhulu ngalesi sikhathi okubangela ukuthi iningi litshone lizivalele ezindlini ngenxa yamakhaza. Kukanti abanye ngabathi lanxa umumo wezomnotho unganeno emazweni, bafisela ukuthi ngabe bayazihambela ekhaya ngalesi sikhathi sekhisimusi. Sixoxe lohlala ngapha kwele Melika unkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda.
Hayi, thina ngapha emazweni sizidlalela nje siya esontweni ngesilungiselela nje ukuya echurchi nje. Ayifani lasemakhaya ngenxa yokuthi emazweni abanye abayinanzi njengokuba inanzwa ekhaya. Lana emazweni ngenxa yokuthi kulabo ama-Muslim lama-Jewish, so abayinanzi ngendlela esinanza ngayo ekhaya ebalilikhefu elide kakhulu.
Abanye bathi umkhathi wesikhathi sekhisimusi emazweni uyenza ilanga lakhona lingafani lele khaya, wena ukubona njani?
Ye, kungaba liqiniso lakho khona lokho ukuthi ngoba umkhathi wakhona awufani lasekhaya. Kunje namhlanje lana eWashington DC kuyanetha, kuyagodola ekhaya, kuhle, izihlahla zihlumile, igreen ihlumile ngapha thina sisemakhazeni.
Kodwa abanye ekhaya bathi ikhisimusi abayikholisi njengensukwini ngoba imali iyasilela. Ngapha emazweni njengoba kungani kuyancwebeka, kodwa likhala ngokuthi akujabulisi, ungathini wena ngakho?
Hayi, leyo umbuzo onzima kakhulu ngoba thina ngapha akusijabulisi. Singathi ukuthi kufana nalo isinto esithi amajoda awela bangalambisi. Thina ngapha silamajoda silambisa ekhaya, babeyidinga impela ukuthi bajabulele ikhisimusi kodwa bengalakho. Kusho ukuthi yikho-ke lokho okuhluphayo. Angazi-ke indaba yemali ilo uhlupho njalo lakhona lokho ukuthi izulu lingafani. Kathesi ngalibona izulu laline isikhathi sisesekhona, ngalezi zikhathi zabokhisimusi abantu bayabe abaningi sekuhlumile, sokulezinto ezineke asebezenzile, asebezithola kumahlumela. Kulo nyaka akufani. So indaba yemali, eyi, mina ibuhlungu yona, angazi ukuthi ingayenziwa njani.
Ungafisela ikhisimusi yangaphi, emazweni kumbe ekhaya?
Yazi, eyasekhaya ikhisimusi phela, ikhisimusi evuthiweyo. Uma kuthiwa ikhisimusi ekhaya, kuyabe kuyikhisimusi evuthiweyo. Emazweni akula khisimusi. Emazweni ngangitsho siyazihambela nje ekozweni lomndeni wami, sifike sehlangana uma sisuka ngale lomndeni wami sibuya endini sesizocelebrate-a singumndeni sibalutshwana. Kodwa emakhaya kuyatshaya amarediyo, kuyajayiva, izakhamizi ziyahlangana, abantu bayanatha amatshwala, bagida, bayezani. Kodwa-ke ngeshwa-ke nalelo lemali yikho sokubuhlungu khona ukuthi imali abayitholi ngoba besemakhaya. Manje angiyeke ngisho ukuthi mina ma ngingaya ekhaya ngoba ngiyabe ngisuka ngapho, kuyabe kulo mehluko kulo muntu osekhaya. Mina ikhisimusi ngiyifisa isekhaya.
Lo-ke ngunkosazana Sikhululekile Emilia Boboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Siyabonga Zulukandaba, ngiyathemba libe lekhefu lekhisimusi elihle. Asidibaneni njalo kusasa ngelanga leBoxing Day. Kodwa ke silazo ezinye indaba ngo 7:30.